Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 17 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphachelu ithi ubulembu becommission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti.
Mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi ngizakwenza uhlelo olunje lusiqhathise njenge-Student Union entweni enjesososo.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla lezanu PF yikho ephiwa imota lemali nguhulumende.
Ngamafitshane sithi uMonzora sejayele ukudla ngobuqili liqilindini kodwa kuzaphela kambe okungapheliyo bamandebele bathi kuyahlo sithi kaphaphe abantu bazam ijuba lizacithwa phambili.
Kodwa lona ibandla le-MDC Alliance lithi akusilo qiniso ngoba umnumzana Monzora njengalokho ukwenziwa emazweni amaningi kumele aphiwe imota njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale.
Njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali amafueli ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze. Bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament MDC Alliance ile 68.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphachelu ithi ubulembu becommission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti. Linhlanganiso iveze amagama ezisebenzi zeZEC eziphethe umsebenzi wobulembu kunye lama-password azo okungena ebulenjini lobo. Ithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umuntu uyenelisa ukungena ebulenjini lobu aphazamise impumela yokhetho nxa kungalungisiswanga. Kuthe ngemva kwamalanga amalutshwana iThimphachelu iveze lokhu, isiphathamandla seZEC umnumzana Cephas Kanyele obe ngumqondisi wezobungcitshi bobulembu waxotshwa. IZEC ithi izahambisa iThimphachelu emthethwandaba ngoba ingene ebulenjini bayo okungekho emthethweni lanxa nje yona iThimphachelu isithi akula ukubi ekwenzileyo ngoba ulwazi bokuthola imfihlo zeZEC busegcekeni bungafinyelelwa langubani ofunayo. Sehlulekile ukuxoxa leziphathamandla zeZEC ngalolu daba. Kolunye udaba olufanayo inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union iZinasu isisungule uhlelo lokubhodabhoda ngamalokithi ikhuthaza abafundi ukuthi baphume ngobunengi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walenhlanganiso umnumzana Benon Ncube ochasise okunengi ngalelo hlelo.
Konke sengakusho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama-numbers yenelisa ukuthola ama-student abaningi ade bengakarejistranga ukuthi and kuba lula ngoba sibathola bendawonye kusendaweni zokufunda ama-university. So kulula ngoba thina vele sigcwele ama-university wonke ngoba lingakhangela ukuthi ama-SRC amaningi kade singawethu. So kulula ukungena kuma-lecture room nakuma-hostel sibakhuthaza ukuthi sibabarejiste kuvota sibancedisa futhi kuhamba besiyavota siphinde sibalethe futhi esikole. esikolo ngoba indlela esizama ukuthi isebenze futhi amandla ethu esilawa kuma university ngemva kokuwina ukhetho lwabantwana be-SRC. So khonokho yikho okunye sikwenza okusinethisa khona kube lula ukuthi sengisekerejista ama-students ukuvota and so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abarejistayo liyasithabisa thina njenge-union.
Asithi lithe lafika kukhempasi lathola abathika bakabhalisela ukuvota lenza njani? Lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma-college bayebhalisa?
Into esiyenzayo ukuthi sisebenza sodwa, sizama ukukhuthazana sodwa njengabantwana. So isikhathi esiningi abaningi abarejistanga, into esiyenzayo ukuthi siyabalanda phakathi kweviki kumbe ilanga i-day before sibathethe ukuthi bangarejistanga ukuvota ofunayo ofisayo bese sichasisa ukuthi kuqakatheke ngaphi. Sihlangane kumbe ngempelaviki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshele ukuthi asihlangane endaweni enje babuthane khonapho bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke ka-one bayorejista ukuvota siphinde sibaphendulise futhi esikolo. Leyo ndlela yenza kubaluleke kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngathi bathi badonda ukusukuma behambe besiyarejista ukuvota bese bephendula nje vota njalo futhi uma bengazwisisi ukuqakatheka kohlelo lwakhona. So sithi vele silama-SRC ama-students amaningi awu-union yeso wasebenzisayo ukuhamba besiyaqoqa abantu besiyamobilize ama-voters. Indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele yindlela esiwaqoqa ngayo sifuna baphathisipete kuhlelo lekhetho lwezemizwe.
Ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-Election Resource Center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota koBulawayo. Kodwa amapholisa awuvimbile lo mcimbi esithi ungani ubulezo mbusazwe phakathi. Ungathini ngalokho?
Lapho-ke ngikhuluma eqinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisiphathise njenge-Student Union entweni enje sososo.
Hello-ke ngumnumzana Benon Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabafundi bemakolejini iZimbabwe National Students Union iZinasu obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla lesi lithi umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla leZanu PF yikho ephiwa imota lemali. UMonzora waphiwa imota yohlobo lweMercedes Benz njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edalele eParliamente. Lolu lusiko olwenziwa emazweni amaningi afana laboBhilitane leSouth Africa lamanye, lapho umkhokheli wamabandla aphikisayo aphiwa khona imota lokunye. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wake wathiwa nguhulumende uzaphiwa imota lokunye njengomkhokheli wamabandla aphikisayo kodwa wala. UMonzora uthi udaba lepulazi okuthiwa waliphiwa ngelakudala ngesikhathi lowayekhokhela ibandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai lenye inkokheli yaphiwa khona amapulazi. Ngesizwe amazwi umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona nge-WhatsApp.
Izolo lakuthanga ede khulume sithi yena waphiwa imota leplazi ngenxa yokuthi uyi-opposition leader eParliament supervise abantu bonke ama-MPs aku-opposition. Lawo sizama ukutshela abantu ukuthi ngamangala uhlaza tshoko yiyo kuthiwa yi-propaganda. Thina sibona ngani and siqinisile ukuthi uMonzora kasasebenzeli i-opposition, yikho libona uyaxotsha abantu ema-by-election njengebhinga lakafaki ama-candidates. Sebavumelana ukuthi i-MDCT leZANU-PF yintonye, yikho yena engafaka ama-candidates njengebhinga split ama-votes. Sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi eParliament kule committee okuthiwa i-Rules and Orders Committee yiyo umaqhuzu weParliament.
iyo egqele impetho ilokubusa lokuqatsha abantu abasebenza ePhalamende. Kubuye iParliamentary Legal Committee iyo la ekhangele ukuthi into zonke ezenzakala ePhalamende kaziqhamuli kazephuli iConstitution yeZimbabwe yini. Uma sokusiba lama portfolio committee maningi ahambelana lama ministries iyo ayenza ioversight ukuthi ibisebenza kuhle na njenge Ministry of Education kule portfolio, Ministry of Justice kule portfolio. Yiko ke kuphinde kube lama chief whip. Thina be CC silo chief wethu okuthiwa Prosper Mtsemai, MP Pedanga Mvura eMthari eManikalele. Yiko ke mesithi thina kuyasi supervisor ngamanga izanu la ile ilo chief whip wayo, iMDCT ilo chief whip wayo, thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi independent ubaba Umlisho. Yiko lokho esikutshela abantu ukuthi uMonzora sephelelwe ngumphako, sethengisile, usebenza lezanu, sezama ukusigcoba amafutha inyama yembuzi singayidlanga. Singathi ngesiNdebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane laye. Ngalokho ke thina ama chief whip wonke ayahlala ku Rules and Orders Committee. Asikwazi ke ukuthi thina uzabuya as a supervisor emingapi njengoba yena inyawizana mahlizulu asinanzelele nini ukuthi imali kahumende ivela ku consolidated fund angilangizisisa onke aphuma ku consolidated fund akula mali ezaphuma ngenxa ya kaMonzoro uMonzoro uzagadi imota yebenze esithi uye ema reserve emakhaya esithi ukhangela bani njengoba yena vele kasakwanisi ukufilda ama candidates ngamafichane sithi uMonzoro sejayela ukudla ngobuqili liqili ndini kodwa kuzaphela kambe kungapheliyo bamandebele bathi kuyahlona sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizacutwa phambili amadala bathi kungapheli kuyahlolwa lingayengwa uMonzoro ngoba sephelelwe ngumphako siyabonga amahlabezulu
lathi siyabonga lawo ke ngamazi omsekeli wesikhulumeli sebandla lesi Nomzana Felix Magalela Mafasibanda ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sithinte isikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UDube usithumele umlayezo olandelayo.
Amanga eCCC kulindaba anje umhlaba wonke kuopposition kuyaba lama opposition parties amanengi amanye elamasitsi amanengi amanye elamasitsi amalutshwane uzathola ukuthi njengeParliament yeZimbabwe iopposition kule MDC eUMDC Alliance kulayo iCCC yona lengenisa abantu kathesi kulomliswa kule 3 inhlanga eze opposition kodwa ziyabumba ana phezulu kube loyedwa onguye okhokhelayo okuthiwa ngu leader of the opposition yena lo muntu nxa eseParliament ulaloko akuphiwayo ule izinto zokusebenzisa aziphiwayo asikho kweZimbabwe kodwa ungahamba eSouth Africa iParliament yabo iyabi labo OEFF ababo Julius Malema iyabi labo DA iyabi labo Inkatha iyabi lama parties around 11 ama parties alama members of parliament kusingabali ANC ebusayo wonke onawo ongu 11 alengqungquthela yabo onguye okhangelwa nguhulumende weSouth Africa njenge leader of the opposition lo muntu nguye oyabe elama member of parliament adlula bonke eSouth Africa iofficial leader of the opposition ngowe DA kule mhlangano ayenzayo lamanye ama parties alamalunga eParliament aphikisayo yikho kwenzakala eZimbabwe ibandla lesisisika likufuna ukuthi lisebenzele le MDC ku position siyakwazi njalo lani bantu selikwazi ukuthi abafuni kodwa ubaba uMonzoro ulalo lelo lungelo elokuthi njengomuntu olame members of parliament angu 68 under MDC Alliance ICCC ile 19 kube sokusiba le independent eyodwa nguye iofficial leader of the opposition abakhangeli ngoba uMonzoro abakhangela ngokuthi ibandla elilama member of parliament amanengi ngubani kungaba kusasa sokungubani noma so ungubani nguye oyabe senanzelelwa njenge leader of the opposition ube abe sesiba lezopho ke lokuthi asebenze lamalunga wonke awe opposition ukuze baphikise kuhle uhulumende njalo futhi ukuze bancedise kuhle uhulumende ngokuba iopposition asikho ukuphikisa kuphela lokuncedisa kuyancediswa ngakho kule caucus eyokuthi kwekhanye ukuthi ama members of parliament aku opposition asebenza gadalala yiyo leyo ubaba uMonzora ayithungamelayo njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali yama fuel ahambelana lalowo msebenzi kuyamele akwenze bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament EMDC alliance ile 68 okusho ukuthi iyona le elabantu abanengi yiyo epha umember o epha opposition leader ngakho abantu kabathathe nje isikhathi sabo baqhwayisise ukuthi kusebenza kanjani lokho okukhulunywa ngubaba uMafu ukukhuluma ngama committees amancane thina sibala sokufika phezulu khonalo kuyafanana lama ministry uminister nxa esengayala ukuthi kulo president angithi uyabo le ministra lelale kodwa phezulu kwakho konke kulo president.
Alo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, utshele iqula le-Commonwealth eliselizweni ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa awukho aso kantando kaZulu njalo umthetho usetshenziswa ukujezisa abaphikisana lohulumende. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini kohambo lwakhe lwamalanga amabili okuvakatshela isigaba seMathebeleland South. Leli phephandaba lithi uMnangagwa uzaphawula ugatsha lomgodi weBlanket Mine abesesiya emcimbini wokwethula amabhasi ezisebenzi zikahulumende amatsha awePSC angene njalo kwezinye inhlelo esigabeni lesi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zara zesitudio 7 sanibona nabalaleli ngokunjalo ngihlala phezu kodaba ngeke ngibe mude ngicela ukubuza kumadoda akhe tangu 4
kawule oqala
uJoseph Chuma uMalaki Nkomo noMangalison Dlovu ngiyakhumbula kutshaya abantu ngale ensiza nasematoko yibo ababekuphikisa ubaba uMangalison Dlovu wakuphikisa lokho wathi kukhona kungamanga bakubonakala abantu sebekhunyula impahla kwedaba zabe bonakale betshaya kodwa kunobufakazi kulo mama ongu-MP olala esibhedlela onqamo watshaywa wanqamula izandla zonke esikhuluma namanje usafaka iplasta umama ongu-MP kodwa abezanu PF bakuphika amalunga ezanu PF bakuphika bathi akusilo qiniso lelo njalo amapolisa asakudingisisa afuna ukubona ukuthi ngempela ngobani labantu abakwenzileyo kodwa into yonke icacile laphana kulama video kuphuma imota zezanu ezibhalwe umcandla ama-registration bayabiza labanosisa ama-registration alezo moto engicabanga ukuthi bonke abayizikhulu zezanu bayazazi lokuthi ngubani wayidriver leyo moto bayakwazi kodwa ke ngoba ezimbabwe asinawo amapolisa avikela ama-citizen sinamapolisa wezanu PF yikho sibona namanje labantu abantu bengeke babotshwe bengakabotshwa futhi vele angeke beze babotshwe ngoba ngabe ezanu PF ba untouchable ngoba bengabe ezanu PF kodwa ngabe kwayenziwa ngabantu bemthwakazi kumbe ngabe kwayenziwa ngabantu be-TCC ngabe sikhuluma lamanje basemajele ene ngabe baphiwa lamabheyili njengoba sibona kwenzeka kubo Oscar Oscar babezivikela lala ngabantu bezanu PF kuyiba babuyileyo esililweni sikamo Blessing obulawe yibo futhi abantu bezanu PF ukuthi babezofunani babevele bezofuna ukuchuku bezofuna ukwenza udlame bathe bezama ukuzivikela futhi Oscar babotshwa. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi nabalandeli beStudio 7. Okhulumayo lona uVusani umfoka Khumalo wese Cosmos City eJohannesburg kwele South Africa. Ngizothanda ukuthi ngibe nenkulumanyana kancane engiyibekayo nje ngilandela kakhulu indlela engengathi ngisizwa iNews zibalwa futhi njengakhona lokho singabalaleli. Ngezwe enye into eyangithinta ngaba nombuzo mpela omkhulu kahle kahle umbuzo engiwuqondisa kakhulu ebantwini abafana nabo uJoseph Chuma uMalaki Nkomo kanti no baba uGawuli uBelief Gawuli. Lapho ngizama ukuthi ngiyazi ukuthi lapha bakhona kabamamele beke belalele kakhulu inkulumo zabantu indlela abantu abakhuluma ngakhona ngithi lapha kakhulu kunomunye ubhuti oke waveza enewsini nje eveza ukuthi waye ku youth liaison kaziveza ngigama uzincedile laphana ubhuti siyambonga ngoba kungenzeka ukuzivezela igama kuba ngosikhuluma manje umuntu obezolandelelwa njengesystem yezane siyaziyo kwazise umntana abantanyamalale ngoba vele bakujwayele lo right ubikile laphana wathi yena mina buzani kimi ngangikuyouth yezane PF sithunywa ukuthi siyehlaya abantu abantu sasebashaya wehluleka ukwenza islogan sibashaya bengenzanga lento sidla imbuzi zabantu which is zane PF system kodwa ke baba ugawule lapho khona nani bo Joseph Shuma liyakuphikisa lokhu ukuthi hey kusuka abantu behlangane nento so lithini ke ngomuntu seyibekile uvele wayibeka obala wathi ngangikhona lapho besibashaya abantu ayikancane bethunyelwe yibandla zayo so lisho ukuthi thina masikhuluma singabantu silitshele ukuthi haa khangela nini ukuthi indlela abantu abasokola ngakhona kumanje siyazi bo belief gawule naba abantwana abaphumile basabalele bangaphandle kwelizwe why bahamba umbuzo lo kanti linakalizwe ukuze ngani lisho ukuthi thina sabaleka kuleli lizwe sasibalekela nje ubali into esingayazi lisola nje ukuthi lisolwe iqiniso lilazi abantu abadala kuyasizwisa ubuhlungu kuyasiyangisa thina lokho nangu usisi okhulumile futhi kobulawa yathi yena bayanikezwe indawo zokuthengiswa abanye bathi bona bayagijima abakwazi lokuthi bangahlala kuphi ngoba bayagijinyiswa mihla yonke amapolice athi akusendawo labo abaqale usisi ukhulumile zinizana uPF yasinikeza besibhalisa ngaphansi kwezana uPF amagama kanjalo kanjalo konke sikwenziwe ezana uPF but ngizwe omunye ubaba angisazi ukuthi uthe uyini lapho wathi lapho kobula uyakuphikisa konke lokuthi yena akakwazi ukuphikisa kanjani baba umuntu ekhona esitsho ukuthi thina sizabizwa ngabantu bezana uPF konke lokhu bantu abadala izana uPF kuchayindi siyacela ukuthi njengabalaleli inkulumo ezinje sibe sikhangelisane nazo ukuthi namba abantu badlala ngathi abantu bezana uPF vele isabela lisenaso abantu kali bathanda ihlukumeza abantu elizweni lakithi siyabonga
hayi ngiyabingelela Studio 7 othando lwenu olungaka elisiphalona lisinika ukuthi ngasi yakuzwa konke okwenzakalayo siyalibonga ma Studio 7 ngoba lisitshela esiyabe singakwazi hayi into ehluphayo nje izano le esiqambela amanga ulalele khona lapha abantu laba abahumanayo la kambe izano ingahumana ukuthi umnanga kwa ulobungcono abenzayo thina sibona umgabe kulomnanga kwa ubesengcono kakhulu ngoba umgabe azange ngesikhathi sakhe ayenze lokho okuyenziwa ngumnanga kwa njalo lo dubo lwalusesengcono kathe soluphambili kodwa ubaba lo lokho ekhuluma isithi yena abantu abezano balungile njalo bayenza into abayazi ayi kuyahlekisa lo ngoba akusela muntu lo lutho lapho eZimbabwe yamangala bona ukuthi kumbe nxa bekuthola bona khona ngale kuzana bangacaba ngokuthi kutholwa ngabantu bonke kutholwa yibo bebabili bona labo abaseduze lezano abantu siyahlupheka phandle la siyahlupheka phandle lapha akulanto ekhona ebe lokho ekamba amanga yena lo ubaba angimazi libizo lakhe lesishona ngiyalizonda vele kangeke ndikhulume ngoba ubaba lo ukhuluma into engekho ephuma endleleni hayi sesidubekile bakithi eZimbabwe angazi ukuthi ma Studio 7 singenzani ngoba izano iyayenza isitayela zayo ikwazi futhi ukuthi akulalutho namhla nampo Jobs Color ababotshiweyo bengelacala kodwa namhla nxa kuthiwa banikwa ibail after 5 months kambe isigwebo sabo besingayisiso yini naleyo 5 months ngoba isigwebo sabo sesiphelile basabhadaliselwana ibail ngoba lecala lakhona alikho abezano nampa baqamula abantu kodwa kabakabotshwa lalamhla angikwazi ukuthi kathi vele izano vele yona izazilunge nini bantu hayi angazi lokuthi kumbe uNkulunkulu angangenela nini ngaphakathi kwezinhliziyo zabantu sike sibone nini ukuthi izano bakithi hayi sesithwele nzima kulima ngezano. So hayi sokusisinda thina sisakwazi ukuthi sifanele senzeni. Hayi ngiyabonga Studio 7 kuphela nje hlupha ngobaba lonoko ephethe iqamba amanga evikele izano. Ngiyabonga.
Studio 7 salibonani izihlobo zami, salibonani bathathele bethu bezindaba ezimnandi elisipha zona. Azi mnandi siyazizwa ngeziqiniso ukuthi abazondi iqiniso yilaba abagawulela abazondi iqiniso labothuma laba abazondi iqiniso. Hayi thina sizazijabulela lezi ndaba hayi ukuthi kuphela abantu laba ukuthi bekibele ngeqiniso ukuthi bengene eqinisweni. Ha kunzima into yabo yonke lokho yasukela phansi kuze kuyegcina kunjalo yena lo mnanga kwabathonga naye uzophuma ngesigubogubo njengoba abakwenza umgabo kathethi uthi yena ugawule uthi yena hey umgabo wayengayenzi kahle wayenzi kuhle wayeyisikhathi sonke songuye emsupporta esupporta umgabo too much wayesenza njengakho okwakwenzayo ukuthi kalandima akakwazi lapha ami khona njengohlanga lume emanzini pokundenda hayi ambone ukuthi ulentule enhliziyo ambone ngibone ukuthi ya inhliziyo yakhe ambone mntu ulentule enhliziyo sile ecabanga hayi ethi ngikhulume imbono wami ngubonawo undoda ngicela ukuthi ayimndoda lingamfaki imali ehlelweni mani umntu lo wayo yakwazi ukukhuluma uyachamanda kuphela uchamanda njengomntwana omncane yabonga wande shapu komo danki.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Kwezemelika kulokudonselana phakathi kwebandla lama-Republicans lama-Democrats ngokuthi yiliphi ibandla elingavuselela umnotho welizwe ngesikhathi ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokuqansa kwesilinganiso sokugugudeka komnotho i-inflation. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Iqinile umomo economy uqinile kathesa umomo economy uqinile yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele uhlala kusolwana iopposition le lalaba basesihlalwe abangeke bakocitshe ukuthi hayi umomo economy uqinile imisebenzi phezulu abantu abaningi basemsebenzini even lengcitshi ziyathi ukuthi economy is doing well. Kodwa nje i-inflation yiyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama-Republicans yabaphethe intambo in terms of business. Yibaba ona ama-business isikhathi eziningi. Bakhweza konke, bethatha i-advantage ye-oil e-Russia. Bethatha i-advantage yokuthi kule crisis, so basebenzisela ithuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu. Kwenzela ukuthi bayenze imali eningi. So yikho nje ukuhlupha abantu. Yeah.
Sesikhangela kwezokuhiqizwa kwempahla singathi kuqhubeka kuhle yini njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokulempiko yokuthi okunye kuyasilela. Singathi iziphi impawu kahle kahle ezijengisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa.
Impahla ezitolo bezike zagcina sezi ama-shelf akhanya ngana sesiba empty endaweni eziningi. Kodwa kathese hayi kukhanya kusokubuyela sivile okunye ngaba kuyi-COVID yebo kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini abantu bebengekho kwezinye indawo okugoqela emapulazini ama-farm workers okunye nje futhi layo indaba ze-immigration abanye abantu abayenza lezi zinto ngabantu abahola imali phansi. And then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto ze-importers zivele emazweni. So yikho nje ade kubangela lokho kodwa kathesi nxoge ngala ma-shelfini. Hayi sokukhanya sokusiba soku-right sibe soku-almost normal. Into kade ishote kade saziwa yayishote kakhulu ngiyabona engani lokhu isasile la ukudla kwabantwana abancane abakuthiwa ngama-infants insane yikho okungani kade kusosilela kodwa ngithemba lakho sokusiba ngcono.
Singathini ngawo umbuso kaMongameli Joe Biden lenhlelo zakhe selokho engene embusweni?
Umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu. ulenhlelo ezicacileyo umuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kubo Congress Senate khona ngale phezulu bahlanganise balongise lanxa izikhathi ezininga ama Republicans edonsele move bapasi healthcare ukuthi ikwehliswa intengo zemithi ya lezinye izinto ezinjalo ezibhathane lemithi ama hearing lokuzana equipment.
Hello ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.